Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 16 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhuphukile njalo izolo ngabantu abangamachumi amabili lanhlanu laya ku-1089.
Isikhwama kasilamali, so angiboni ukuthi inhlala kahle kaZulu ingatshintsha sibili nge-review lay.
Umphathintambo wezemali uza kwethula uhlelo lwaphakathi komnyaka oluphathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende namuhla.
Icala lokuthuka umongameli liyinto emangazayo kwele Zimbabwe, ikakhulu masikhangela lokhu igovernment yadingena yazibiza ngokuthi i-new dispensation.
Liyanda inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapolisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kunkulungwane elamachumi phose ayisishiyagalolunye 1089 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalichumi lambili belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabavele kwele South Africa, kuthi abangamachumi amabili lambili ngabatholele umkhuhlane khonapha elizweni. Asebefile balokhu bengamachumi amabili njalo asebesindile kulomkhuhlane labo balokhu bengamakhulu phose amane 395. I-John Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 581,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilithumi lantathu 13.4 million. Umanyano we-African Union wona uthi e-Africa sokufe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lantathu 13,238. Asebebanjelwe umkhuhlane kuleli zwekazi bona bangu 594,841. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namuhla uza kwethula umbiko wakhe waphakathi komnyaka ophathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende owe 2020 midterm fiscal review statement, lapho inengi elithi likhangelele ukuthi aphathe udaba lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Osomabhizimusi labo bathi bafuna ehlise imithelo. Umbiko kancube lo uza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla uhlonzi osokubangele ukuthi i-inflation ikhwele iye ku-737.26%. Uncube uza kwethula umbiko wakhe edale lePhalamende lapho ibandla le-MDC Alliance elithi amalunga alo azaphatheka kulumkhosi lanxa engananzi uMongameli Mnangagwa yena okhangelelwe ukuba khona. Sibuze ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba kuchera ukuthi kuyini okungakhangelelwa nguZulu kulumbiko.
Khathesi abantu bathwele amagabha avuzayo bathwele nzima sibili nxa ungakhangela ukuthi i-economy iyachabalala isisindo semali yelizwe siyagugudeka mihla ngemihla intengo yakhwela mahlayana abantu abanengi kathesi kabasela msebenzi imsebenzi kayikho so abantu bayabekhangelele ukuthi ubaba umthuli ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi i-economy ithuthuke abantu bathola imsebenzi intengo istabilize njalo kulabo abasebenzayo bayabekhangelele ukuthi uzakhweza ama tax free thresholds umbe izimali ezibhadalwa umthelo ngoba khathesi sesisidla imali yonke umbe isalary yonke so abantu bayabekhangelele into eziningi kakhulu ama business bayabekhangelele ukuthi ubaba umthuli ncube uzabuya lamacebo angenza ukuthi labo basebenze kungela ukujimisana lamapolisa abuye lamapolices aclear amapolices angenza ukuthi abantu bonke nje baphile impilo engcono
uqhakatheke okunganani umbiko lo
I-midterm review le iqhakathekile kakhulu ngoba kusukela ngozibandlela besile budget esasilisebenzisa i-budget elethulwe ngomnyaka ophelileyo so i-review le iyabe isitshengisa ukuthi besilandela yini okwakumunyethwe yi-budget le kusukela ngozibandlela i-budget le liqala kodwa ngobona kwami izaba ngeyokukhala kuphela i-review le ngoba ubaba umthuli ikakhulu ngesizathu ese-COVID-19 usebenzise imali eningi kakhulu njalo angiboni i-review le iletha utshintsho olukhulu kakhulu kunhlalakahle kaZulu ngoba iyabe isitshela ukuthi sasebenzisa imali eningi kundaba lezi eze-COVID-19 njalo isikhwama kasila mali so angiboni ukuthi inhlalakahle kaZulu ingatshintsha sibili nge-review le abantu akumelanga bakhangelele into enkulu kakhulu kusuka ku-review le ngoba uba womthuli kala mali yangkhona ukuthi ayenze abantu ababe bekukhangelele khona
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we-studio 7 Lianda inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapholisa. Kumaviki ambalwa edluleyo ushunguze moyo kache olipholisa ubotshwe wamiswa enkantolo esetheswa icala lokuthuka uMnangagwa ngokuthi ufana lekondom esebenzileyo. Kuliviki kumiswe elinye njalo ipolisa emthethwandaba uMilton Murairwa laye esetheswa umlando wokuthuka uMongameli Mnangagwa ngamazwi okuthi sokumele ehle embusweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Ukansila we-MDC emaswingo umnumzana Godfrey Kurawone laye ukhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kokubotshelwa icala elifanayo. Ukurawone ubikwa wathuka uMnangagwa ngamazwi okuthi sokumele asuswe embusweni ngoba esehlulekile. Izolo osakhulayo uNamatayi Kwekweza ubotshwe okwesibili ngemva kokutshengisela esola imizamo yokuguqula isisekelo sombuso. Ukubala yikuthanda ngoba banengi abantu asebebotshiwe lonyaka ngecala lokuthuka uMnangagwa lanxa nje wathi engena embusweni wathembisa ukuthi uzavumela abantu ukukhuluma abakufunayo. Abalwela amalungelo kaZulu bathi uMnangagwa wenza xathu okwakusenziwa ngumoyi umnumzana Robert Mugabe. Sixoxele gqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Jabulani Ndlovu.
Icala lokuthuka umongameli liyinto emangazayo kwele Zimbabwe. ikakhulu masikhangela lokhu i-government yadingena yazibiza ngokuthi i-new dispensation. Akumangazi ngesikhathi sikamgabe ngoba vele into eyayijayeleke ukwenzeka. So kuba yisimanga kakhulu ukuthi i-government le ka-Emmerson Mnangagwa ethi yona i-new dispensation mayiqhubeka ngezinto ezazisenziwa ngumgabe, kusuka kube nzima ukuthi sizwisise ukuthi kona ngempela bajonge ukubisa utshintsho yini. Futhi kuyamangaza kakhulu ukuthi amacala amaningi nxa kuthiwa umongameli uthethisiwe uyabe engathethiswanga ngoba kuyabe kuliqiniso. Njengale eyokugcina le engene namhla enkantolo kuthiwa uthi umongameli sehlulekile. So angizwisisi mina ngesingami ukuthi why nxa uthi umuntu kahlulekanga ebojwa. Maybe nxa uthi uqambe amanga abotshelwe phela ukuthi ufakaze into engayisiyo. Kodwa uma ukuthi ukhuluma iqiniso akumela ngebojwe ngoba iqiniso ubani lobani uyakubona ukuthi kona umongameli wehlulekile. Wehlulekile ukubusa, asonhlamba, asocala kumele umuntu elibotshelwe and asokuyeyisa. Ma umuntu uyehlulekile, uyehlulekile.
Wathi engena embusweni uMnangagwa wathi amalungelo abantu uzawahlonipha njalo uzabavumela ukutsho yiloba yini. Kungathini nxa sesikhangela okwenzakalayo lokho?
Into enhle ngesithembiso yikuthi kuyafika ilanga lokuthi usigcwalise leso sithembiso. Yebo, wathembisa uMongameli Mnangagwa isikhathi ethatha isikhundla sokuba ngupresident welizwe, but safika isikhathi sokuthi ebonise ukugcwaliseka kwamazwi akhe. Ubani lobani uyakubona ukuthi kona wehlulekile ukugcwalisa amazwi akhe. Akula difference between umbuso kaMnangagwa lombuso kaMgabe, iyazifananela. Idifference yifeyisi kuphela, but nxa sesikukhangelisisa ama-repressive laws, imithetho le incindezelayo le kukhona, ukuhlukunyezwa kwamalungelo kuloku akukhona, and this time kuwes. Why ngithi kuwesi, ungakhangela ukuthi ngesikhathi sikamgabe babebulala abantu at least ngendlela efihlakeleyo. Kathesi emini libalele abantu badutshulwa, emini libalele abantu bayathunjwa, abantu bayatshaywa. So kuyacaca kusobala ukuthi kona umbuso lo awutshintshanga. Umbuso lo in fact nxa utshintshile utshintshe ngoba usuwesi kulalokho wawuyikho esikhathi sikamgabe.
Uthini ngokubotshwa kukaNamatayi?
UNamatayi into kade yenza yikukholisa ilungelo lakhe oliphiwa yisekelo sombuso. Isekelo sombuso siyamvumela ukuthi ule freedom of expression, uyavunyela ukukhuluma lokho akucabangayo. And ekade kwenze parliament, ekade ebhikisha ebonisa ukusemcabangweni wakhe. Akazange wayenza msindo, akazange wayenza dlame, akazange waphambanisa umuntu. So isizathu sokuthi ubotshelweni asikho ngaphandle nje sokuthi bafuna ukuthi bebonise ukuthi bona baphezulu komthetho, njalo akulanto engayenziwa lanxa bengaze behlukumeza amalungelo abantu. Kubuhlungu ngoba ngumuntu wesifazane njalo osamncane, if ungaphambanisa leminyaka yokuzalwa ngu-21. Ma i-government izafika kulelo zinga lokuthi intsha iyayincindezela ukuthi ingakholisa amalungelo abizwa i-constitution, kusifaka ngapi ezilizwe? Kutshe kubonise nje ukuthi ezilizwe thina akula lapho esiyakhona. And kubonisa ukuthi kona i-government ayizimiselanga neze ukuhlonipha isekelo sombuso. Ngokunjalo ma ingazimiselanga ukuhlonipha isekelo sombuso, kusitshiya ngapi thina ezabantu? Kusitshiya ezingeni lokuthi sizaphila sihlukumezekile. I-constitution izaba i-constitution ngebizo njalo ingalandelwa.
Umnumzana Jabulani Ndlovu ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Lanxa sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa, uhulumende uhlezi esithi uMnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo. Kulabantu abanengi abakade bezama ukungena edolobheni lakobulawayo bevela emalokitshini atshiyeneyo ababikwa bebuyiselwe emakhaya ngamasotsha lamapolisa izolo, esithi aseqalisile ukuqinisa isandla kumigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Amasotsha lamapolisa la abikwa ebedlulisa abantu abalencwadi ezibavumela ukungena edolobheni kuphela. Uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi usezaqinisa njalo imigoqo yokwenqabela ukuhamba-hamba kwabantu ngoba umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka kakhulu. Inani labantu abathola lomkhuhlane elizweni yilo elihamba phambili kulezinsuku. Umnangagwa laye ucizelele izolo ukuthi uza kwethula iziqondiso ezintsha ngenjongo yokwenqabela lomkhuhlane. Kodwa abanye bathi injongo yakhe emqoka ingaba ngeyokuvimba ukutshengisela ukuqoqwa ngabanye mhlaka 31 kulinyanga besola uhulumende wakhe. Kulembiko ethu sela uZulu enkundleni zokuxhumana ethi engalokotha atshengisele uza ukhomba umuzi onotshwala. Akwaziwa ukuthi limbiko ivela ngaphi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe ubuziwe ngalimbiko edalele parlamente kanye leyokuthi amasotsha atshela abantu ukuthi bengangeni edolobheni mhlaka 31 kodwa wathi kazilutho. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube.
Oqale ngakutsho ukuthi ngembiko le ephumayo egcwele kuFacebook ngokuwethusela abantu ukuthi bangangena esitaladini libandla libusayo lezanupf labanye nje abasekeli bayo kutshengisa ukuthi sebethukile ngokuthi bakwazi ukuthi into abayenzayo vele ayihambi ngendlela njalo abantu bazondile kakhulu nxa bengatshengisela kutsho ukuthi kungagenqulwa umbuso wabo lo ongahambi nilabantu ohluluza abantu empilo esinzimakho. Kodwa ngombono wami imbiko imbiko nje kodwa iyona vele ngendlela engibona ngayo iyoni government izavala ngale into ekuthiwa yi lockdown bazisebenza umkhuhlane wecorona ukuvala abantu njalo futhi kuyabonga lamuntu yabephuma phandle yikho bangakusebenza kodwa kwembiko nje kuphela akungeke kwethu abantu ukuthi bangaphumi bayitshengiselela ngalokho abafisa ukuthi batshengisele ngakho.
Yena uZulu lenhlanganiso ezijiyeneyo bakhanya babambene yini ngenjongo yokutshengisela mhlaka 31?
Abantu bangeke besaba ukuthi bangene esitaladini ngegciwane lelikhona le-coronavirus, but into abangayesaba ngamasosha la azabe sihaziwa agcwalisa idorobho lonke esethusela abantu ngempopho njengokuthi nxa kuthiwa yi-full scale lockdown ezabe sikhona ukuthi uthi kuyabonga la muntu yabe phuma phandle kumbe siyanga. Kodwa nxa kunje kungela lockdown ukuthi is being enforced by soldiers and police abantu bazangena batshengisele ngoba leli ukutshengisela okukhona abantu abaningi batshengisa ukuthi kutshengisela ukuthi abantu abaningi bazondile phandle lapho abantu abathaba ngabantu baganunu wabo ngesimo somnotho esime ngayo kulelizwe nxa kungasoze kube lamasocha boda esethusela abantu abantu bazaphuma bangene batshengiselele uloba kukhona lowo mkhuhlane kumbungekho.
Uhulumende uthi ngenxa yegcikwane le-coronavirus usezaqinisa izibopho zokwalela abantu ukuthi bahambahambe. Ubona ngani lokhu akusoze na kwenze ukuthi abantu besabe ukungena ezitaladeni bese saba lona egcikwane le-coronavirus?
Engingakutsho ukuthi ngokuhlangana kwami labantu labantu enhlangana labo engihambisana labo nje laba ama-organizations siyazibonela ukuthi hayi abantu abaningi bakhanya angani sibile indaba yokuthi bangene batshengisele bayayisekela kakhulu. Kodwa nje into ekhona nje ukuthi ihulumende yakithi le siyafaka abantu kwesaba ukwesaba okukhulu kakhulu njalo sihleba abantu abanye esebesithi sihambisana labo kuma-organizations ayethiwa ngangaphisana lehulumende mbe-opposini asebathengwa asebadla imali ezimali zezanupf asebesenza luma bese tshela abantu bethundubeza abantu kwentweni zombangazwe abantu balesifiso. Kodwa iproblem esile ukuthi ZANPF iyahazi imali ibhadala abantu abanye abayisebenzisa even kunapho opposition asabambananga njengoba sezwa ukuthi even amanye amabandla like kunapha koBulawayo akhuluma athi azobambeka entweni leyi kutshengisela ukuthi abantu abanye kwabanye abambananga. Kodwa uZulu nje in general abantu i-demonstration bayifuna but sebekhadele.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi inkantolo isilaye uskomitsho wamapolisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi ahlawule owesifazana uLoveness Chiriseri imali engamadola emelika edlula inkulungwane $16,000 phezu kokudutshulwa kwakhe ngamapolisa kuroadblock ngo-2018. Iphephandaba leHerald lona lithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi isithathele abantu abetheswa amacala enkohlakalo impahla engena ku $100 million. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarvulani kustudio 7 okhulumayo nguTobias Chuma ungombani. Bengathaba nqani ngandlulisela lama umlayezo wami, mina ngi-MDC endala ekathwangira eka 99. Isicelo sami bengicela kubaba uChamisa, advocate Chamisa, lo mama uThozani Khuputi kababambani bengadli begxekwa izani, ngoba izani uyakwazi ukuthi izandla zayo zibomvu zigcwele igazi. So idinga ukuthi wena kuChamisa abantu bakho begcine bebulalane labakaThokozani uthiwe la usungcolile. Njalo sifuna ukuthi siyafika ku-2023 siyi-one party, hayi khona lokhu amarala la alenzayo. Mama Khuphe hula. Kanti kubi ngapho ukuthi umntwana uthi uChamisa akukhokhelele abantu, wena njengomother founder we-MDC ulandele emuva umpha ama-advise iphathi iqine. Siyacela ukuthi libambane liyekele lokho okuhamba lithathelana amahhofisi lisenza njani liyangisa. Thina silivotela kangaka silisekele.
Sawubona masakazi we-Studio 7. Ngiyajabula ukungena phakathi kohlelo lwenu. Ukhuluma ngesifindo wasenkayi ngokuhlala ngelapha ngasejobeki ethembisa. Ngithinke ngiphawule mayelana lo dabo lolo olukhunywa lo ngomfoti lo waseplumtree lo othi i-MRP nomqondisi bakhonfuse abantu ukuthi bengasideleki. Ungananzelela eqinisweni, thina i-MRP asikuthi ukuthi iyazonda abantu besishoneni. Ngithinke ngimchazisele lo mfoti, i-MRP ayizonda umuntu wesishoneni, izonda isenzo sang khona sithi i-system. Hayi vele ayizondi umuntu, izonde i-system yenziwa ngabantu besishoneni. So lapha ngizama ukuthi ngichaze into mfowethu imbangela esithi thina okumele yenze sithi abantu bengaphatheki, ngoba singathi siyananzelela ukuthi sesisetshenziswa yiyo phela i-MDC le ukuthi ngoba yona ikhona inhloso eyifuna ukuthi iyifeze kuZANU-PF. So sifuna ukusebenzisa thina njengabantu bemathekeleni. At the end of the day akulalutho esilutholayo njengabantu bemathekeleni. So sithi kungcono ukuthi sihlukane labo bezenzele bona njengokuqala kwabo, ngoba ungathi yananzelela manje kuyachitheka igazi kufa abantu. Thina salahlekelwa kakhulu ngabantu abemathekeleni ngesikhathi sigugura wonto. So asifuni kube ukwenzakala into enjengaleyo. Njengabantu bokuthula be-MRP siyakhuthaza ukuthi abantu bakuthi bangangene kulesi sitereka, ngoba kuyahlupha ekugcineni. Bona ibaba legeyini, thina akulanto esiyitholayo. Cela bakithi isixolele i-alliance.
Sanibonani masakazi, linjani? Msakazi wami, le ndaba yomkhuhlane le-COVID-19 njengoba sokungani inani lakhona lapha kithi eZimbabwe liyanyuka kakhulu. So ngokubona kwami, hayi uhulumende kuzaba nzima msakazi, kuzoba nzima. Lasekuqaleni sangake ngaphawula ngakho ngibona ukuthi inani umenyuka isiyaphezulu. Uhulumende wezano angiboni ukuthi engakwazi ukumelana lakho, ngaphandle kokuthi mhlawumbe cele usizo kwamanye amazwe beze bezoncedisa lapha lalaphana. Angiboni msakazi wami, angiboni ngendlela esebenza ngakhona izano, ngoba lamanje abasebenzi bakhalala imisebenzi bayenzani. Kubonisa nje sobala, kubonisa sobala msakazi wami ukuthi izano hayi kuyasinda mpela. Into leyo mkhuhlane lo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba nzima kakhulu. Asazi njalo mhlawumbe izonyuka iphelele kobo 1500. ingadluli kakhulu iyephezulu kodwa ingabona singena kobo 3000 kusiya above kuzaba nzima kakhulu umsakazi wami elizweni laseZimbabwe angiboni ukuthi izano ingaba kwazi ukuthi uhulumende wakhona ekwazi ukusebenza ngendlela efanele ukuthi evimbe lomkhuhlane angiboni umsakazi wami.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele South Africa uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Inhloko kahulumende wakweli Tunisia yehle esihlalweni izolo yachiya kulokuzamazama okukhulu kuhulumende. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Udokotela okhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus kuleli umnumzana Anthony Fauci usesole kakhulu uhulumende kamongameli Donald Trump ngokuqhubeka emchothoza. UFoshi uthi uhulumende kumele akhangelane lokulwisana lalomkhuhlane wona osubulele abantu abangu-140,000 eMelika. Usuhlasele njalo abantu abangu 3.6 million. Ubudlelwano phakathi kukadokotela Fauci lomongameli Trump abukho buhle ngoba uFauci kavumelani lezinye izinto ezenziwa ngumongameli Trump ezifana lokwala ukugqoka imask kanye lokuthi izikolo kumele zivulwe kuphela lanxa umkhuhlane lo usabhahile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika umnumzana Lawrence Dube.
Umkhuhlane weCovid ngapha eIndianapolis ungcono manxa sikhangela amanye amastate. Kuye ngani iyakhulakhula ke amalangeni adlulileyo ngikhuluma ngepercentage. Kodwa ngapha kungconywana ngoba ngibona isikhathi esiningi abantu abaningi noma sikhamba kuma-public places baya kuzwisisa njalo bayakuqakathekisa ukuthi kumele bagqoke amamaski. Indawo eziningi ngibona abantu begqoke amamaski balutshwane nje abantu kumbe izinga abantu as compared kulaba abagqokayo kule indawo ye-Indianapolis. Yikho engibone ngani yiyo into engani iyasiza kakhulu ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus e-Indiana as compared kwamanye ama-state. Kodwa lokhu akusho ukuthi siphephile ngoba balokhu bakhona abalokhu bengani abafuni ukuzwisisisa ukuthi lo mkhuhlane uyingozi okungakanani.
Baningi abantu asebelahlekelwe imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Eyako imuli ungathi iphazamiseke njani?
Kuyami imuli kulabantu abangamangathi ngama entrepreneurs abasebenzayo bona ukuzenzela i-business so babe affected. So ngilabo abantu emulini aba affected yile i-coronavirus. Ngiphinde ngibe labanye within imuli abangaaffectwanga ngoba bengabantu abasebenzela i-health sector abasengozini futhi ukuthi bawubambe lo mkhuhlane ngoba benceda laba abagulayo. So yeah, i-answer ithe bakhona abantu abalahlekile imisebenzi ngalo mkhuhlane, bakhona futhi abanye abangalahlekanga ngomsebenzi kuliwe emulini yami kodwa basengozini njengoba besebenza beyibo abazamayo ukuthi bavikele laba abagulayo kwezempila kahle.
Umnumzana Lawrence Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhuphukile njalo izolo ngabantu abangamachumi amabili lanhlanu laya ku-1089. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula uhlelo lwaphakathi komnyaka oluphathelane lokusetshenziswa kwemali kahulumende namuhla. Liyanda inani labantu ababotshwa besetheswa amacala okweyisa kumbe ukuthuka uMongameli Emmerson Mnangagwa okugoqela amapolisa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni.